So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMpandula 2023 ngoKhefu Dube. Endabeni zethu namhlanje
umzana umnangaba uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotha, amakhansila ayabotha, abantu bayabotha. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-two-thirds as majority.
Uqhubekele phambili ukahlanyezwa kwabaphikisa urhulumente. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphathintambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-circuit le-AU le-AU. Kutho ukuthi vele iyahle aqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba ebeyilokhu sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngowe-Zambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje sithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kulo nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle. Kunokuthi yena athi yena hhayi kungonethi kulungisisa, uyabe sezidinga izikhondo zakhe, kube sezithethisana labantu, begijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho ngumuntu lwana ovele usengene ehlandleni lokuthi asalaleli muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimazi lezinhloni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguyobambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yomanyano, asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayabe khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engajamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusibela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele zalalela abantu abayemtshela ukuthi hayi kungabile kulokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohantle labanye asebenza labo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusingenisenkingeni esikuyo khathesa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ephalamenti khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethusele baza kwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo ezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekere, sakubona kundabaningi isithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumele se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe ephalamenti. Ayinto bafikile ephalamenti ngale bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. I-ZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazizwe ukuthi baselizweni labo bakhulise kube njani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo, lalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani khonapho?
Okuningi-ningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ngani uma kunomuntu ethusela omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo, silama-courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba, uvunyelwe uma ngalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonono nayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ezinye izinto kuyabo ngafanelanga. Ureferal ashaye impembe ukuthi isikole namsana singenile, ureferal abephiwe leyo mpembe ukuthi ayitshaye, nguye onemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona i-Zac eyayikhayele lolu khetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje nxasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina sikukhalele ukuthi ilizwe i-ZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhalela ukhetho, asikhaleli ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla le-ZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esevelabhosi esabelweni se-Matoran South. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo bajabalela abantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo nkosikazi Patricia Jabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokulambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphunduzeka lapha lalapha. Ngatho futhi ngibone ndiqabi baqabise besesebancane so bathi umthontesi uhlaba uthamika ngihle ngibafundise ngibatshengise ngendlela kuphika ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuzela amazili amaningi ngoba mthetho wakozizona umntwana oyintombazana akumelanga phonge uhambise amanqa yeketi le kunjani sephonge ubambana lokwaba kuthi a ngase ngisithi hhayi amasiko laphathi kahlezi
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wakho akuthi gcineke abanye omama ngabakhuba sebagweti kangaphi khona bebazweni gogo umntu abantwana basebeke kwani ngicela ukuligcineke khona ngapho umfundisele ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana laba siyabehluseka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabethu esizenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenete asabandlukuli sibadlabo sibabona laba abangadlenekwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo labancede ukuthi babuyeke esiningi
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bakazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane labo batshelane njaloko sisikhathi lenhlanganiso sasezinuse nabanye abantu abadaka banjengezesimlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngabo bayabuya nje bake banengabafaka abafaka
kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje kamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besinemfamo ngingalahleki ngingaphumi kwakalithi lokho ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba olandela ibenseyi lakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yokucina yomfazi. So mina ngizethi umashaya ugogo bezikheni ngibe zikheni umama wesizwe sikamthwakazi. Abanye beni bangibiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibisele ngibonde lomuntu ngibondeka ukuthi isizwe sethu kahle sime sisemasikweni abo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Yeyazali inkosi abantu abami nangugogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi omachabalala omavuso omadokotela omthimkhulu omazali inkosi ngikhala ngesigodlo sami kutiana ngoba lwami umuzi okaphaka ngizolikhuluma khona yiwo esasisize senkosi umuzi wenkosi ungumuzi wenkosi hhayi bekuthukuthele ngempela ngangibeile ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho ebingingakusuli baphinda mani futhi yayenza kuhle
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Babe lobo la usenziwe kangelo kokobe tunamasi babe tetela malo
sika sizwe ezokholo lesikristu silo ntungamene inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
lingabe lingani bazalwana abathandekayo kumagumba amane omhlaba lapha elikhona sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2 siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje, inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda yangu-Nehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babuthengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutshela ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe engaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli, bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo, abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4 nase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Wezabatha uThabuka Ncube weStudio 7 uxoxa loTonderayi Maphosa wayethatha izidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khona. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi how Tonderayi ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo lapha yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga. Umtoriro lo osobungenile osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadinga lunganga. Ngange ngena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-installa i-application ekade irekhoda konke kade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokho kwachiya ubudlelano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokho khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba eHighfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizo?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya Highfields wabuye Highfields wangithatha bangekhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona nxa abantu bekubiza bathi ngama goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama lymph nodes ebese vuvuke ukuthi lami bengasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tonderayi wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho. Abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kutsha ngithi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha. Enze nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngiqojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizo.
Lo ngutondelayo Maphosa obexoxa loTabo Kancube weStudio 7. Kwezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League.
Iqembu leHighlanders linqobele iyada ngethukanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leHighlanders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leHighlanders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobele Shasham nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kuStudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGuwe. Ngingumculi werumba, igama lebhendi Guwe Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4, manje sengisebenzela i-albhamu yes-5.
Manje insuku zamabo izinto zadika
azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ma uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseGuwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Siyabonga kakhulu ke jahala ekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu kothi sikhangele bezigokela umongameli Emerson Mnangagwa. Ukhangele lwethu uza kuyake kwele Melika kusukana ezilandelayo. Olivalisa uNkipsi Dube
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.